Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lamhlanje simadolonzima njalo lomlomo nje ukuthi siwuvule ukuthi umonakalo lo lapho esesithathelwe khona inkosazana kababa uTsvangirai akusuku zatshwala zivela emkhosini kayise. Yeyothwa yisindaba phembili.
Umeli weGlenview South edalele ephalamende unkosikazi Vimbai Tsvangirai Java, yena obelilunga le-MDC njalo indodakazi kamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngasekho.
Ukubotshwa okwenza abantu abalela amalungelo leyizwe laseZimbabwe kusitshengisa nje okusegcekele ukuthi uhulumende kamnankagwalonje uzimisele nje ukuncindezela njalo ukuvala le esingayithi yispesi yethu thina abalela amalungelo kazulu.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court usunqume ukuthi ababili abalwela amalungelo oluntu bakhululwe ngemva kokuhlawula inkulungwane eyodwa yamadola. Iingcwethi zempilakahle zithi isimo sokungahlangani kuhle kwenyama zangaphakathi esehernia aselapheki ngemithi yesintu kodwa ngokuhlinzwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Umeli weGlenview South edalele ephalamende unkosikazi Vimbai Tsvangirai Java, yena obelilunga le-MDC njalo indodakazi kamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngasekho. Unkosikazi Tsvangirai Java ubhubhele eWest End Clinic eHarare namhla ngemva kokulimala kubi engozini yemota eyabulala abantu ababili ayihamba labo eKhwekhwe ngenyanga edluleyo bevela koBulawayo. Unkosikazi Tsvangirai Java ukhethwe ukuba ngumabhalane wogatsha lwabesifazana ku-MDC emhlanganweni waleli bandla we-Congress kumaviki asanda kwedlula ngesikhathi elaliswe esibhedlela. Unina unkosikazi Susan Tsvangirai laye wafela engozini yemota ngomnyaka ka-2009. Uyise ubhubhe enyakenye ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-MDC unkosikazi Thabita Khumalo, yena othi balahlekelwe kakhulu.
Thina njengebandla le-MDC ekhokelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa namhlanje simadolonzima njalo lomlomo nje ukuthi siwuvule ukuthi umonakalo lo lapho esesithathelwe khona inkosazana kababa uTsvangirai akusuku zatshwala zivela emkhosini kayise. Yeyothwa yisindaba phenduli.
Besike sezwa ensukwini ezedluleyo esesibhedlela ukubana hayi sesibangcono kakhulu. Sisuke saguquka nini isimo sakhe ngokuzwa kwenu?
Okwakhathesi lathi besivele sithelwe ngumdeni ukuthi hayi sokulobubelo usephumile engozini ukuthi angabe impilo yakhe ngaphakathi yonakele. Basazisa ukuthi amadokotela bebethe hayi empilweni ngaphakathi kurayi. So esesingakwaziyo ukuthi kusuke kwenzakalani ukuthi aze asitshiye yikho singekakuzwa. Ngethemba ukuthi umndeni uzasazisa azise lozulu ukuthi inkozi yakhe le enqola yomlilo isoleni ize imthathe kabuhlunganga.
Unina laye uSusan kanje wahamba ngendlela efanayo?
Umama uSusan Tsvangirai laye wahamba ngendlela efanayo, waphelela enqoleni yomlilo esenze i-accident. Umntwana laye sehambe ngendlela enjalo. umhlaba kaunonishu.
Njenge lunga letalele parlamente njalo njengomuntu obengumkhokheli kugatsha lwenu lwabo mama ube ngumuntu ebelisebenza la enjani
ubengeka uqalithi lomsebenzi wakhona so njalo ungakhangela kuthi siyakukhetha ku Congress ukhethwe engikho so ubungumsebenzi omutsha kuye akade mina uqalithi uma esesizwa ngcono nanku ke sokwehluli ukuthi awenze lowo msebenzi besingekaboni ukungithi bakhe obokuthi abambe umsebenzi kanobhala jikelele wabomama njalo njengebandla silahlekile kakhulu ngokutshona kukamama uyibayi.
Abantu besigaba seGlenview akade esimela ungafikisa liphi ilizwi kubo?
Balandeli baka mhlonitshwa uyibayi bakithi asila magama esingalitshela wona angaliduduzi njengebandla simadolonzima ukuthi sivele siyibeka siyithini lindaba.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMTC sixoxela ekobulawayo. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court usunqume ukuba ababili abalwela amalungelo oluntu bakhululwe ngemva kokuhlawula inkulungwane eyodwa yamadola ama-RTGS 1000. Ababili laba unkosikazi Rita Nyampinga lonkosazana Sithabile Dewa babotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Ababili laba babotshwe mhlaka 28 Nkwenkwezi enkundleni yendizamtshina eRobert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwele Maldives. Emhlanganweni lapho ababikwa bebefundiswa indlela zokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabenhlanganiso yeCenter for Applied Nonviolent Action Strategies Canvas yakwelesebhiya. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba beke basala bevalelwe ngemva kokukhululwa kungesibambiso sebhewu kwabanye babo abahlanu ngolwesine lweviki edluleyo. UNyampinda ungumqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana abasemajele e-Female Prisoners Support Trust ukuthi uDewa ungumqondisi we-Women Academy for Leadership and Political Excellence. Idale lithi ababili laba kumele bahlawule imali eyinkulungwane eyodwa yama-RTGS, i-1000 RTGS, baye emapholiseni nsuku zonke bangahluphani labafakazi bakahulumende njalo behlale emizini kukheli abazinikeze uhulumende. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Moyo uthi ukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu.
Kuyadanisa kakhulu ukutshengisa ukuthi laba ababusayo kuyibo ababencindezela abantu ngesikhathi sikaMgabe, njalo sikukhayelela ukuthi into ezabangcolisa ku-international community nxa sesikhangela ngendaba zema-human rights.
UMnumzana Charles Nyoni ingcwethi ecubulukana ngezombusazwe uthi ukubotshwa kwabalela amalungelo oluntu sokumele kulwiswe emithethwandaba.
Ukubotshwa okwenza abantu abalela amalungelo kuleli lizwe laseZimbabwe nje kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende kaMnangagwa Londi uzimisele nje ukuncindezela njalo ukuvala le esingayithi yispesi yethu thina abalela amalungelo kaZulu. Njalo uhulumende lo uwesu kwedlula uhulumende owayekhona owayekhokhelwa nguMgabe ngoba lo nje uzimisele ukubulala abantwana bakaZulu njalo ukuchitha igazi vele kadondi njalo kacabange kabili ngakho nje.
ULungile Nkiwane oyintatheli izindaba uthi uhulumende sokumele ahlale phansi akhulumisane labenhlanganiso zamalungelo oluntu bavumelane iziqondiso zokulawula ukusebenza kwazo.
Ngendlela izinto esihamba ngayo lapha eZimbabwe sokumele uhulumende afake i-framework ekuthi abalwela ululungelo labantu babona ukuthi basebenze njani besuka ngapi besiyafika ngani, ngoba indlela esihamba ngayo ngokuthi manxa bona sebesenza imisebenzi yabo ngendlela eqoqekileyo uhulumende yabe sebebona ngazani sebemnyathela amazwana. njalo kunjalo siyakhuthaza ukuthi uhulumende afake at least i framework ezaguide ama operation.
Kodwa abanye bathi uhulumende ngabe eqondile nxa ehlola indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ehlose ukuvikela uZulu. Inkosikazi Velaphi Ncube isakamuzi seHarare uthi uhulumende uqondile nxa ehlolisisa indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ekuqaleni komnyaka kwaba lezinye inhlanganiso ezivela amalungelo oluntu ezaphatheka kudlakela olugcine lusiba lomonakalo okubhidlizwa kwempahla elizweni.
Nxa uhulumende ehlolisisa inhlanganiso zalabo abalwela amalungelo oluntu kwenza kuhle ngoba lokhu kungabe kuyindlela yokuvikela uZulu ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi abantu laba nxa bephuma ngaphandle kwelizwe bayakwenzani. Ngakho-ke akumelanga kusole lokho kwenziwa uhulumende.
Lokhu kungezwani phakathi kukahulumende labenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kuza ngesikhathi isimo elizweni siqhubeka sisiba sibi ngamandla kubangela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lezanu-PF namuhla lisuse umnumzana Angel Bertrude Jeke esikhundleni sokuba ngumqoqi wenhlelo zalo. Ukhomizala faka umnumzana Victor Matamitanda. Isinqumo lesi sithethwe lidale lezanu-PF Politburo, lona elikhethe njalo umnumzana Douglas Mahia ukuthi abe ngumabhalane obona ngenhlelo zabalwa impi yenkululeko. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Rugeje uzaqhubeka elilunga lePolitburo njalo uzadingelwa esinye isikhundla ngompandula. Kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa ukhethe umnumzana Patrick Chinamasa ukuthi abe ngumgcinisihlalo weboard elawula ukusebenza kwenkampani kahulumende eyindizamtshina iZimbabwe. Ukusilela kwemali kubikwa kuqhubeka elizweni ingatholakali emabhanga njalo isisindo sayo silokhu sisiwa nxa siqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi uyalungisa lolu hlupho, kukanti umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi ilizwe lizathola imali entsha. Okuningi ngokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla asikuzweni kungxoxo lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mokasa.
Singakutshela kulamabhenki ale 2-3 days besiloku besithi ngabala mali even i-RTGS yona le yimali engikhoyo. Siyamangala ukuthi labo abe-black market vele bayivumbulula nga ngeziki eziphelilele zana about 2-3 weeks ago kuke kwaba lamaseki ama-$2 lamaseki ama-$5 adevelelayo ngapha e-Harare. Kulezi usuku hhayi kasi sabona ukuthi itasevale amabhenki akula. I can say it amabhenki FBC ile 3 days ikhepthumbene layo ilama-days amangaki. I-Steward Bank yena-ke kasize masiwa ngiyamangaki iyahlala iziki ngela iveki iseni. Abantu bebuya besithi akula mali ebhenki, abantu bebuyela emuva akula mali ebhenki, abantu bebuyela emuva.
Kodwa bona abantu bathenga
ikonomi yesizima kakhulu
impahla
akula la profit. Into kade sesihamba sokuyifood industry khona lokho ukuthi angeke ngiphile ngingela cooking oil. So mina ngithenge phela even ku-black market emashophu kwakubambeka. So vele ama-vendors amaningi ufinde ukuthi sebedivethile ama-business abo, sebethengisa khona lokhu ukudla amasepu amasafu o-bedbeans sebethengiswa phandle ezitradeni. Emashophu vele asisathengi khona. Siza kuthenga amedisi oku-expire emedisi okwehlisa.
Amapholisa asexwayisile ukuthi abathengisayo bengathengisa impahla lezi ikakhulu khonapha emnyango wezitolo. Balohlupho yini lamapholisa kumbe hayi bazithengisele?
Hayi abantu bazithengisela lawo amapholisa aphonga ukukhuluma nje yiwo la yiwo futhi amane athenga phandle khonapho ngoba eshopu sibila ngeke ngikutshele amanga kudura lokho lokuthi usanda ukuthi ithukele 2 kg phandle balithengisa $7, $8 whereas eshopu liyi $9, $10 so nxanye lokhu yi $10 kwami I prefer ukuthenga phandle ngoba ngizothenga i-cooking oil ngiphinde ngithengele lokhu yi-sepa maybe okuyi half bar. Whereas phakathi vele can't buy. I-buy yesepa phakathi isiyi-$8, $9. Kunzima sele so i-black market phandle. Abathengisa phandle bangcono. Although amapholisa abe ngathi abaxosha but babaxosha lokana bethuye ezulu i-21 ngoba yikho lapho kungathi kudleka khona ngcono.
Sikhuluma nje imali itshintshwa njani ezitaladini?
I-rate yaphandle ikhwelile kakhulu ngingazi ukuthi why. But babakweza besithi yimali ema-ecocase so ungatshintsha uyayiphiwa ingene ku-ecocase then usugijima ususuya kukhona laba futhi abayenza ama-ecocase sebekutshintshela futhi bethatha kungama-15% ukuthi beze bekunike kulibhondi sokuyikesi.
Lo ngukhosazana Debra Mukasa, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxela ekoBulawayo. Live talk namuhla sizanika ithuba linabalaleli bethu ukuthi litsho imibono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lokonakala kwesimo somnotho langokuqonga kwentengo yempahla lokudla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu phose abalikhulu i-95 ababikwa sebefile ekuhlaselweni okwenziwe imizi yabo abohlobo lwe-Stockholm kwelemali ngabakade behlome ngemibhobho ababikwa bephonguvuka ubhova badubula lokutshisa imizi mahlayana. Abahlaselewe laba banakanelwa ukuthi ngabohlobo lwesifulani njengoba kusazakala ukuthi akulabudlelwano obuhle phakathi kwabesidakan labesifulani. Kufe abantu ababili ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabezomvikela labatshengiselayo besithi bafuna umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti achiye umsebenzi ngoba uhulumende wakhe elenkohlakalo. Yena ngokwakhe setheswa amacala okuchaphaza imali kahulumende. Abatshengiselayo laba bafunga ukuthi abasoze basuke emgwaqweni zize zigcwaliswe izikhalazo zabo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi isimo sokungahlangani kuhle kwenyama zangaphakathi esehernia aselapheki ngemithi yesintu kodwa ngokuhlinzwa. Lesi simo sivame ukuthi abanye abantwana bezalo belaso kodwa abathi lapho sebefikisa iminyaka emihlanu umzimba uzilungise wodwa. Nxa lokho kungasayenzakalanga kuyabe sokudingakala ukuthi umntwana ahlinzwe ngodokotela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungahlangani kuhle kwenyama zangaphakathi ikakhulu ezisenkabeni lasensitha yabantwana abangabafana abakubiza ngokuthi yihernia yisimo abanye abantwana abazalwa belaso umzimba ukhangelelwe ukuba nxa befikisa iminyaka emihlanu uzilungisise wona wodwa kungela kudinga usizo lwabodokotela. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchasisa ngalesi simo sehernia kabanzi.
Kunzima ukuchasisa leli bala ngesintu kodwa ihernia kuyikutshengisela ukuthi inyama zangaphakathi ziyabe zingahlangananga kuhle ikakhulu inyama zenkabeni kumbe inyama zalapha bathi inguinal. Thina ezasenkabeni sithi yisibhono nxa kungahlangananga kuhle. Lokhu kwenzakala ekuzalweni komuntu. Inyama zangaphakathi ziyabe zingahlangananga kahle.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Chuma ethi ngokuya kwesikhathi nxa umntwana ekhula inyama lezi zilakho ukuthi zihlangane zodwa.
Ungahlangani kuhle kwezinyama lezo Kudala i-weakness eyenza ukuthi amathumbu ngesinye isikhathi enkabeni angenani acine engasatholi igazi elaneleyo lokuphefumula okwaneleyo. Konke lokhu kudala ukuthi umuntu acine eselimazeka kakhulu kumpila kahle yakhe. Nxa bengabantwana abangabafana uzakhangela ukuthi ngasensitha kwakhe uyavuvuka. Nxa ekhala kuyakhukhumala. Ngesinye isikhathi kuyazilungisa kodwa kugcine kuvalekile, kugcine sokuziphelela.
Kulabanye abavame ukuzama ukwelapha lesi simo ngemithi yesintu, kodwa umongikazi Chuma uthi lokhu akwelapheki ngendlela zesintu. Kumele abantu baye esibhedlela bayethola usizo ngoba kuyinto eqondisekayo.
Lokhu ke akula ngendlela ungalungiswa ngayo ngaphandle kokuthi umntwana ayenziwe i-operation. I-operation yenziwa umntwana esengaphezu kwe-5 years ngoba kukhangelelwa ukuthi ngeminyaka engu-5 kumele kube sokuvalile. Nxa kungavalwanga kumele ahanjiswe kubodokotela a-operate lowo mntwana.
Osakhulayo uProud Ndlovu uchaza ukuba wananzelela njani ukuba ulesimo sehernia.
Kwaqala kulumaluma okwamalanga amabili phezu kwensitha. Ngelanga lesithathu kwasekuvuka kuvuvukile kakhulu. Lami ngokumanga lokukhulu ngasengisiya esibhedlela ukuthi ngiyebona odokotela. Ngene wasebengitshela ukuthi ngiphethe ngumkhuhlane okuthiwa ingunale hernia. Njalo umkhuhlane awelapheki ngezinto zesintu, welapheka kuphela ngokuthi ungenzi operation. Ngithanda ukukhuthaza bonke obaba, labobhuti, labantwana nje abangabafana ukuthi lawe ungazibona usuphethwe ngalo mkhuhlane, ungawufihli, ungabi lenhloni ngawo lo mkhuhlane, uhambe uyedinga uncedo kubodokotela.
Kwesinye isikhathi abantu bayacabangela ukuthi lokhu kulakho ukubangela ukuswela inzalo. Inkosikazi Sihawukele Msimanga uthi umkakhe ubelayo ihernia kodwa wathola usizo njalo akuzange kubaphambanise ekutholeni inzalo.
Mina umkami wabanjwa ihernia ngo-2017 khonapho sasingela bantwana. Saba lokukhathazeka okukhulu lapho sibona umuntu evuvuka ensithi sisithi mhlawumbe kuza affect ukuthola kwethu abantwana. Kodwa wahamba esibhedlela waya operate. Khathesi ngikhuluma nje si-right njalo awuzange ngisho uke kuphambanise ukuthola kwethu abantwana ngoba sesilaya namuhla umfana.
Ihernia ingachazwa njengesimo sokungahlangani kuhle kwezinyama zangaphakathi komzimba ezingakhanyiyo. Kugcina kubangela ukuba amathumbu achilane kumbe umuntu engasenelisi ukuphefumula kuhle. Abezempilakahle bathi umntwana ulakho ukuthi azalwe enjalo ngezikhathi eziningi umzimba uyazilungisela wona wodwa. Inyama lezi zizihlanganile zodwa umntwana engakadlulisi iminyaka emihlanu. Kodwa nxa sethe wedlulisa iminyaka emihlanu, ingcwethi zezempilakahle zicebisa abazali ukuba badinge usizo lwabodokotela ukuze baqondise lokhu ngokuhlinza umntwana. Bayaqonqosela abezempilakahle ukuba lokhu akwelapheki ngemithi yesintu kodwa kuyinto eqondisekayo njalo ephelayo nxa umuntu ethe waya esibhedlela kungakhathalekile ukuba seleminyaka emingaki yokuzalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukunqoba kukhetho lwe-by-election okwenziwe libandla le-MDC ngempelansonto eKadoma sokuvuselele idlabuzane lebandla leli eliza kuya kukhetho olunye kwizigaba zelizwe kumaviki amalutshana alandelayo. Ngenyanga ezayo kuza kuba lamanye ama-by-elections eLupane, eBikita, eNyanga lase-Insiza. EKadoma MDC ithole amavoti afika phose amakhulu ayisikhombisa, i-700, kuthi iZANU-PF yona yathola amavoti edlula kancane ingxenye. Ukungakutshengisa na ukuthi abasekeli bebandla leZANU-PF sebekhathele ngebandla leli ngenxa yokonakala komnotho welizwe. UChris Gande weStudio 7. Uxoxele umgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleni North, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engakutsho Gande ukuthi kakhulu senqobile eKadoma njengoba lawo kubonile, imizwe lonke lalo njalo likubonile. ayisikho kodwa lapho esiwine khona, sike sawina njalo amanye ama by-election amabili esiwawinileyo. So lo le sibe ngesithathu siwina kulandelelana. Okutsho ukuthi ke khathesi imomentum yonke uMzimbabweni wonke usebonile ukuthi akula elinye ibandla lezombangazwe elingavotelwa ngaphandle kokuvotela ibandla elikhokhelelwa ngubaba uNelson Chamisa ele-MDC. So ke ngenxa yakhona lokho njalo ungakhangela ukhangelisisele ubunzima obukhona phakathina kwelizwe, uyaswela ukuthi into bani nje eyodwa umuntu angayivotelela iZANU PF. So ngenxa yakhonokho ke kakula alternatives abeZANU PF even bona laba abasekela kudala kwabo sebaze bananzelela ukuthi hayi le into kayindawo.
Bakhona abanye abathi bona ukunqoba elikwenzileyo eKadoma asiko okungayenza ukuthi ibandla lizizwe linqobile, ngoba bekuvele kuyisihlalo somuntu weMDC. Lina lithini ngalokho?
Hayi, bangakutsho nje abafuna ukutsho khonokho, but iqiniso elikhona ngelokuthi ukuwina ukunqoba yikunqoba. Ngakulandaba ukuthi unqobe lapho kade uvele unguwe obusayo kumbe hatshi, ukunqoba yikunqoba. So ke ngoba kwesinye isikhathi nxa kuyikuthi lapho kade uvele wena ukhokhelela nxa omunye angabuya ekuthathele, lokho yikulahlekela. So ke ukunqoba akulandaba ukuthi unqoba ungaphi, as long as unqobile kuphela. So ke thina yiyo i-attitude esilayo khathesa, asikhangeli lokho ukuthi singobe ngaphi. Into esiyikhangeleyo kuphela ukuthi every by-election ezayo kufuze ibe i-by-election yokuthi amaZimbabweni ekhuluma ukuthi hayi bakithi iZANU sokwanele. Khathesi sokuyisikhathi sokuthi khona silethe umbuso omutsha, lokho kukhona sesidakiwe ngakho. So ambona ukuthi khona kukhona okunye okungenzakala kanti ngaphandle kwakhonokho ukuthi khona siyenqoba, noma kuyikuthi isithi yeZANU kumbe kuyisithi yakadinge yethu.
Lo ngumnumzana Prince Dube Goswanda, umgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebelele North, obexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esePinga. Asizweni ke kwezemidlalo, uJoseph Njanje sethulela udaba ngomqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Black Rhinos, umnumzana Herbert Murua, ukuthi uthi
iqembu le-Black Rhinos liphakamela ahlala endaweni yesine engalaneni imiklomelo lemiklomelo ngamashumi amabili lanye ngemva kokutshaya le-Tail 1 ngensonto. Lokhu kutsho ukuba iqembu lelitsha ngomklomelo wodwa ngamaqembu ahlezi phezu kwengalane abalisa ele-Chicken Inn kanye lele-Capes United, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-FC Platinum okuyilo intshantshu zanyakenye. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo weqembu lakhe le-Tail 1, umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uHerbert Murua uthe yena injongo yabo lonyaka yokuba beqede bephezu kwengalane yemiklomelo.
We need to win something. We need to finish top 4.
Kumele lathi siqede siphethe okuthile lonyaka. Kumele siqede lathi sisendaweni ezine eziphezulu kwengalani, njalo phezulu kungaba indawo yesine, yesithathu, yesibili, kumbe siqede siphezulu kwengalani. Akwaziwa okungenzakala ikakhulu nxa amaqembu ahlezi phezulu kwethu engaqhubeka phambi elahla imiklomelo.
Iqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Chicken Inn litshaywe nge-2-1 ngele-Harare City ngomgqibelo, kwathi ngosuku olufanayo iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-Capes United litshaywe nge-3-1 ngele-Herentals, ikanti ele-FC Platinum lona libe ngujikilobhanqa 0-0 lelengezi Platinum Stars. Kusenjalo iqembu le-Highlanders litshelela ukuyela lahlala endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyangeleyebelo. Iqembu le-Highlanders lemiklomelo elitshumi lanye. Amanye amaqembu ahlezi endaweni ezine ezisemsileni wengalane ngabalisa eleyada lona elihlezi endaweni yetshumi lesithupha, njalo elilemiklomelo yithoba munemunye. Elemshowane Stars elihlezi endaweni yetshumi lesikhombisa lilemiklomelo yithoba munembili, kanye lelebulawayo Chiefs okulelihlezi emsileni lalo elilemiklomelo yithoba munembili, njalo elitshaye elemshowane Stars nge-2-1 ngensonto. Kolinye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano walonyaka okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika libe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu elimela ilizwe leNigeria emdlalweni wokuzwana amandla oqhutshelwe elizweni laseNigeria ngomgqibelo. Iqembu laseZimbabwe leliye laziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizaqhubekela phambili lizilolonga liselizweni laseNigeria, okuyikho elizasukela khona selibhekisa amabombo elizweni lase-Egypt lapho kuzaqhutshelwa khona.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Hayi, sikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke olifalelisayo. Ngusithandekile ngekhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.